Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge u-Ivan Zazaninga obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izolo kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hayi akusoze kubancede.
Abasebenza lomntumzana Sengezo Chabangu bamukela isinqumo esithethwe ngumthethwani ndaba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alichumi lasikhombisa abefuna ukuthi bengamiswa ukuthi bancintise.
President wezamphilo, abaminista ngezamphilo, nayo ukuthi intuthuko ibuye vele izabuya ngomuntu wezamphilo ongamiyo nohulumende ongayenziyo izinto ezingela ntuthuko phakathi eminyakuthi uhambe ephalamente uyoba umsindo.
Ibandla leZANU-PF lisungula umkhankaso wokhetho lwe-by-election esigabeni seChabalala phelandaba lapho ibandla le-CCC elibophane khona imisila.
Abe yeyothi ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawenzayo nilabo sokathi sikhuluma kanje sisezinye indawo esizibona ukuthi lapho sifikela khona abantu beshiya izinto eziyayo inplace lasho babambe umsebenzi omkhulu kakhulu.
Abezempilakahle babhodabhoda ngezigaba bekhulumisana lozulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wekholera wona usubulele abantu abedlula amakhulu amathathu 300. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukele ngesinqumo esithethwe ngumthethwani ndaba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alichumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalele ephalamende. Umahluleli wedalele High Court uJustice PC Rai Kwenda esethula isinqumo izolo uthe isicelo esibekwe ngabe CCC edale kasihlelwanga kakuhle ngoba amagqwetha ebandlaleli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu amalunga awe-CCC abesithi ukuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu edalele ephalamende kwakungekho emthethweni besithi kabamazi uChabangu ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Omunye wabasebenza loChabangu umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi bekuvele kumgceke ukuthi umahluleli uzathatha sinqumo bani.
Isinqumo lesi nxa kulaba lokhu besakhumbula last week sikhuluma ngakho ukuthi hayi Chabalala sizinda sizanqoba ngoba ngisitsho nje ukuthi hayi sile candidate eyodwa engumo blessing. So yikho ke ngatsho futhi ukuthi hayi asilama double candidate kathesi as we go ahead ngoba sabe sesikuhlelile kuhle ukuthi kube le one omela u-PC. Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hayi akusoze kubancede. Khonokho engangikutshile ngibona ekhodi kuphume ngaleyo ndlela. Yikho ke hayi siyakujabulela khonokho ukuthi yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa siya kuma-elections iparty ibe lo muntu oyedwa ngemva kokukhulumisana lokulungisa izinto eziningi. Yikho esikwenzileyo hayi siyajabula kakhulu bevele sikukhangelele into enjalo.
Manje aliboni abanye kade bengifuna ukuthi bavotele umnumzana Gift Ostalos Siziba bazakhalala ukuvotela uMathembo.
Abalandeli bephathi isikhathi eziningi abavoteli umuntu bese abantu bavotela iphathi ngoba okuyinayo iphathi akusiwo umuntu. Yikho ke lo mntwana lanxa esewinile uwinele iphathi hayi iphathi bayithanda bazayivotela yiyo abayimelayo ngoba sonke singaphansi kwebandla lephathi i-CC.
Manje njengoba umkhokheli webandla engani yena ubefuna ukuthi umnumzana Gift Siziba kube nguye oncintisayo lizakhankasa njani?
Anto uyakwazi ukuthi yikho evele injongo esayisiyilungisa ukuthi kasikhangelelanga ukuthi umuntu oyedwa abe nguye okhetha abantu abaxhasa ibandla. Yikuyisifiso sethu ukuthi sihlalisane phansi sibonisane singabantu bokuyena leyo ndawo bese sikhetha umuntu ofunwa ngabantu. Ayisikho ukuthi umuntu ofuna ukuthi angene ekhethweni ufunwa ngomhlanga. Yebo, ngingafisa ukuthi ngimfune, kodwa sofanele ngikhulumisane laba bantu bekuleyo ndawo bevumelane lami kumbe bayale. Kodwa nxa bethe bayala sokungumlando wami lami ukuthi ngisekele nalowo khona. Hayi, ngithemba upresident uzasekela yena lowo okhona.
Kahle kahle uMnumzana Siziba yena waxotshelwane edale lephalamende.
Njengoba sisitsho ukuthi kufanele kuhlaliswane phansi abantu nge-conference nge-conference betsho ukuthi bafuna ubani. Njengoba kuzange kwenzakale lokho abantu babe ngumuna ukuthi hayi uphongubona sembona sethutshile nje kasimali. Yikho-ke besibanika ithuba futhi ukuthi phindani lenze njalo. Kwakhanya yena kulelo hlelo kazange aphatheke wathi uyabuyela. Yikho-ke sasesitsho ukuthi hayi labo ababuyelayo ukuthi bona bayabuyela bezitshole bona hhayi ibandla kalisebenzi ngaleyo ndlela. Mthemba kade sebekwazi angikhangelelanga ukuthi kulo muntu ozaqhubeka esenza khonokho sisiya phambili.
Khona ukuthi amanye amalunga axotshwe kuhamba njani, kuzayenziwa na njengoba sabona umthethwandaba unquma ukubana akumelanga kwenziwe ngumnumzana Chabanga?
Umthethwandaba sizawumelela lowo mthethwandaba udlule. Ukumiswa kwabantu kakusoze kume ngoba umthetho lwami section 126K awenzelwanga iphathi yethu yonke. Kwenzele phose wonke ama-parties wonke nje ukuthi umuntu othe wabekwa yiphathi ephalamende engasalandeli lezo zinqumo zaleyo phathi, iphathi iyamcela ukuthi hhayi akazophumula ahlangane labanye. Ye, isikhathi phela sizafika ukuthi leso nquma debethe kumiwe sidlule. Kodwa kungabe kukhona labo futhi abangalandeli izinqumo zephathi, hhayi iphathi izabacela ukuthi hhayi kababuye bezophumula.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga, ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Mike Bima usekhuthaze amalunga ebandla elibusayo le-ZANU-PF kobulawayo ukuthi aphume ngobuningi ayevotela umnumzana Joseph Chuma ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela iphelandaba Chabalala edalele ephalamende kulandela ukuxotshwa kwelunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC. Umnumzana Siziba kaseyikuncintisa kulolu khetho ngoba umthethwandaba uphakemeyo izolo ulahlele kathana isicelo samalunga ebandla le-CCC agoqela yena uSiziba labanye esokuthi kumiswe ukuxotshwa kwabo ephalamende. Umnumzana Bima uthe bakhangelele ukunqoba kulolu khetho ngoba belengatsha zama-structures aqinileyo njalo unxuse lalabo abangaso malunga ebandla lezanu PF ukuthi bavotele abebandla elibusayo. Ke sizwe amazwi kamnumzana Bima.
The number that we are really confident of have sometimes does not compare with the people who come out on the voting day. Some people take election granted and say, well, we are going to win. Others will go and vote. I can stay behind and win anyway. So we would like to change those attitudes that each and every member has an obligation as a party member go and exercise his or her vote.
Lo-ke ngumnumzana Mike Bima, isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF. Kusenjalo, umnumzana Chuma usezanqikilana lonkosazana Mo Blessing Tembo, olomkhankaso usanda sungulwa ngumnumzana Chabangu. Ukuze sizwe okwenzakale kumhlangano we-ZANU-PF, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ebekhuthaza ukubana abantu balapha emadolobheni sinanzelele ukubana intuthuko iza ngabantu abafuna ukuyisebenzela, ayizweli yodwa. Ngakho-ke thina njengebandla le-ZANU-PF singabantu abakhuluma sisenza ngoba siyanakekela ukubana abantu kunempilo ezingcono. So ngikwade kucela ngomunzana ubime ebantwini nasukubani
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise. Lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini.
Noma ekhona mina bembona anga unqoba besizaxoxa ngoba njonga ngisijo mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bekhala ukuthi abanzi zawekho njoba likwazi ubana ukansel wethu usefake i-120 hours e-hota shedding lapha ukuthi nakuhlela 120 hours ungela manzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phose mhlawumbe kabili kuphela so mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezwisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigeba imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engingakaluki abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebile mibili emgodi esengigebile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana nohulumende angilwi laye ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sile angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into endle kangaka esiyenzayo.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ozancintisa ukukhetho lokudinga uzamela isigaba sephelandaba Tshabalala kobulawayo ubekhuluma icingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. I-Studio 7 iphakathi kwemizamo yokuxoxa lo nkosazana Thembo ozancintisa kulendawo. Abezempila kahle babikwa bebhodabhoda ngezigaba bekhulumisana loZulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sekholera wona osubulela abantu abedlula amakhulu amathathu 300 soloke uqhamuke nyakenye. Umkhuhlane lo ubangelwa ingcekeza njalo abantu abaningi bawubamba ngokunatha amanzi angcolileyo. Izolo abezempila kahle laba bebesesigabeni sedethe kuward 18 ewange lapho abahlangane khona lo councilor wesigaba umnumzana Stanley Torima kanye lezakhamizi zalindawo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mnumzana Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Abezempila kahle bayatholakala indawo zonke lezinsuku ngenxa yekholera edumileyo kakhulu. So kathi silomnye umbuthano kade silawo but abe healthy very iza abantu abakhulu ukushika kundawo leyo zonke zona lezi zingakutana abantu abahlanu abambalwa mpishana nika sure ukuthi bayalandela okumele ukuthi kulandele so abe healthy bayekhona zonke indawo kungaba kusezikolo ezibhekana nika sure ukuthi bayakhangela ukuthi izinto zangu nje phakathi komumo esilawo wekorela ziyalandela yini.
Ukhona ngapho endaweni yakho usukhona yini lo mkhuhlane?
Kade ungakazi khona but ku district yewange ikhona ikorela but endaweni lapho engihlala khona e-village of Wange National Park Service hayi kade singakazi ukuba khona komkhuhlane wona lo but ukuba khona ukhona in the district and ezinye indawo ungathi ufike khona I think singaba engozini enkulu kakhulu because indawo ezinjengezethu lezi labantu abaningi kakhulukazi wokuthi akumelanga vele sibe nekhethi yokuthi sinawo umkhuhlane lo ekorela so abe healthy ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawuyenzayo ngilabo so kathe sikhuluma kanje sisezinye iy'ndawo esizibona ukuthi lapho kufikela khona abantu for sure izinto they are in place so babambe umsebenzi omkhulu kakhulu okwakathe silapho ey'ndaweni yami lama-neighboring wards hhayi asikhezwa umkhosi wokuthi sekulekorela but in the district sokukhona so ngathi ukhona ku-district ukuhamba kuyabe kuyenza abantu lokuyana yikho okunye kuzayenza ukuthi ezinye indawo zinye sezilawo umkhuhlane wona lo.
Amanzi ahlanzekileyo wona akhona yini lilawo?
Amanzi ahlanzekileyo akhona kakhathesi isikhathi esiningi siyaba lo hlupho sibi but this time we are lucky amanzi akhona and siyasincedisa ukuze sivikele umkhuhlane wona lo wekorela.
Lo ke ngumnumzana Stanley Dorima ukhansila kaward 18 esigabeni sedethe emangweni wewange ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo Studio 7 ekhona le edethe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sithokozile basakazi ekuseni siyabona indaba kaChabangu yebo engazama ukuthatha isimbolo kumenza igama le-party kodwa into engasoze ayikwanise ukuthatha intando yabantu ikuzikhohlisa nje konke khona lokhu akwenzayo. Ngiyabonga ukukhuluma ngu-Alec Nyati.
Studio 7 ndivuka njani babugande labalaleli hayi phendulele obaba ukuthi abantu bezimbabwe kufanele babambane asazi ukuthi uchaza ukubambana kuphi lapha ngoba i-MDC since kudala iyi-1 yayiyona opposition party yayehluleka ukukhipha izanu and nanko amakhampani abuya koBulawayo afika tafuna abantu abakhulumisa isishona lesilungu wakwakubona ngapho konapho kubambana kuzoba khona konapho ayisekeleni kuzisikelela efahweni singamandebeli imbonge babukande abalaleli.
Salibonani Studio 7, salibonani baphathi, salibonani balani balaleli baba Studio 7. Yes, siyabonga hlelo esihleli esinika zona ngenyanga nje sisikhathi ngingaqeda isikhathi into engizocela ukuthi ngitsho mina abantu bakithi kuyacaca ukuthi thina kulanto nje esizoyibe yenze eZimbabwe sizohlala sihlupheka kodwa engicela kuZulu waseZimbabwe ohlukunyezwa yi-ZANU-PF ngicela abantu bakithi sibe ne-party A1 kudilizwe wonke la ma-party sibe le-party A1 silwe ne-ZANU-PF ngoba ma kusenziwa ama-party amaningi i-ZANU-PF iyathatha ama-chance angeke sasasa inqobo. Siyacela abantu bakithi sibe impumba angitsho ukuthi iyiphi party noma iyiphi party kodwa kube yi-party A1 sizogcwala kiyo sizame ukuthi silwe ne-ZANU-PF ukuze sithole inhlalakahle. Ngiyabonga abantu bakithi ngicela imeseji yami ikulele phambili leyo muntu osezimbabwe.
Ufuna ukubhekisa ngendaba yamalungelo mina ngibone amalungelo ukuthi asebenzela bani njalo asebenzela abanjani bathi bethathela abelungu umbuso kwathiwa independence angiyiboni mina leyo nto le ngoba abelungu bebengcono kabi obaba bami besebenza namhlanje obaba bethu abasebenzi ubaba bami uhleli phansi akasebenzi lokhu nje walilwela lalelizwe noma abantu abaningi balilwela lalelizwe avele abathole lutho kufana nenja ebambe inyamazane egcine ngasaphiwa ngenyama izwe nje ngomnuko nje ukuthi bibambile so lokho nje mina ngingumartin tita nje uyangihlupha vele emoyeni wami ukuthi abantu abalelalela lizwe namhlanje abatholanga lutho wathola abathize yibo abatholayo kulungile kodwa laba abangatholanga nakutiwani ngabo ngumartin tita lo khuluma isizulu salaphana emandebeni
siyalibona ngestudio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi kanye labalaleli be-studio 7 kundebele ngisekhodri park mina uyazi ngithanda ukuphikisana lalo muntu lo ukuthi mutsaka kanti mutsaka lo muntu lo ikhanda lakhe vele linjani injani kawubunti ilizwe leli liyangabhweni khonapho uphethe ufithe into zamanga njalo futhi kudla iqiniso ukuthi kawudli lutho khonapho iqiniso uyalizwa but uyalukuvuma umuntu omdala ungakathi naye abantu bezanu vele linjani bonke lapho kugawulekini lapho ake lizameni ukucabanga out of the box think out of the box teli zakhe bantu abadala siyanandi izinto zezanu yeni le selibulele ilizwe linabantu kalivumi ngani kati kodwa lancane ingafuni lizahamba kuphela
bonani bakwethu njani hayi bakwethu sanizwa nekhuluma sabezogawule nabochuma nalabo umsaka bayakhuluma mpela umsaka bakhuluma beze befuna ukuphuma inyembezi uma betshela iqiniso abantu abangafuni iqiniso hayi madoda kanti abantu abanjani bona laba abantu abakhulele kuphi bona ini ukuthengwa ikudla abanye abantu mpela ekudleni bengampulala umuntu umsaka nabogawule hayi madoda ningayenzi njalo mani ningayenzi njalo esebona izanu p f sifuna ukubopha umdenda mani ukuthi waye ekhuluma iqiniso hayi madoda hayi khona mani mina isikhuso sami fisa ukuthi nje abaholi be-MP be-MRP behlangane bekuxabana nesincusu lezo umqondisi urayithe lapha nabo laba bafotho abanye barati balapha sibathanda benjalo bendawonye manje uma behlakazana phakathi bachaza ukuthini hayi kuright le nto leyo abahlangane bebambisane mani bebe into eyi-one sikhipheni le doti lenezanu p f lokhu siyekeleni lokho ezimbabwe uhambe kunabo
sanibonani lana kustudio 7 ekhaya leyinyusi hawu sayitholi siyathola nevuselele umoya sisithi ayibo akube njalo bantu balithi lisivuselele mpela umoya ukhona lo ndoda lona osivuselelayo umoya bathi ngubani usanisibani something like that hayi indoda iyakhuluma sibisele emuva mpela la esasikhona kudala hayi angathi ningahlala limpa ngoba kukhona mpela ngoba uma sikhuluma siyabe sicabanga ukuthi kanti thina ngaphambi kokuthi kubuye ilontoza iy'kebhe kwabengekho yini abantu bakithi ababekhuluma izinto eziyizo babegayidisizwe so hhayi liya ndoda iyakhuluma impela siyacela ngathi ngahlala lifaka ukuze sivuselele umoya siyabonga
ye salubonani kustudio 7 salubani kustudio 7 njani ukuphila lapho ye mina ngiyazi nginenkinga nostudio 7 ustudio 7 ukhuluma iy'nto zezanu of PF kuphela ngeke uze kutshela nje ngezinto zabo-triplesuye zeqiniso khona manje sesizwe emaceleni nje ukuthi kuzovota zicele nje kuzovota ngoJuni manje kuzoba la marerat kodwa ustudio 7 ngeke kuzeuze khuluma nje into zezane izane sithe nento zabo chaba hayi studio 7 hayi akele zameni umzamo akele zame ngempela madoda ukuba ungcono yena hayi khona balithi liyakhuluma likhuluma nje ngabo chaba langezane langalokhu ngeke uze ukhuluma ngento zeluntuza akuze bekhuluma nje ngento ze-triple C ukuthi kwenzakana ayikho nje into i-studio 7 ayikhulumayo enhle nge-triple C ukhuluma ukuthi nje kuphela isiye sokurekholiwe sokuxotsha abantu kuphela and kuyuthi lezi nto azikhuluma yi-fak hayi studio 7 ayikhona madoda hayi na angisamthandi lo studio 7 ukummamela angisamthandi sidalo hayi ake lizame madoda khona manje kuthiwa kuyavota sikuzwa nje emaceleni ngendaba zasemaceleni nje kodwa ku-studio 7 abakhulumi ungani lingakhulumi hayi khona hayi
linyelele mbelele ku-studio 7 siyezwa kukhulunywa ngendaba yemali lapha enikezwe ilizwe lakithi ukuba iphathise ekudleni abantu abaswela ukudla kodwa into yakhona ebuhlungu ikuthi labo abazanikezwa lokho kudla kuthiwa benikeza abantu bajika bethengisele abantu bona kuthiwe ukudla lokho kuyenikezwa abantu bejike bekhethe abantu futhi ngokwezepolitiki kuyinto engaqondanga leyo siyacela ukuthi ngakuyalungiswa into esifana laze nalezo abantu bethole ngokufananayo kungakhethwa muntu kungathengiswa ngoba bona laba iziphathimanti ezinikeza ukudla ukuthi zenikeza abantu zifika zikhambise ukudla okuncane zijika lapho zibheke emzini yazo sezithengisela abantu ukudla leyo yinto efanele ibhekelelwe kakhulu ilungiswe kubonakale ngoba bathatha kabakugcina emzini yabo banika abangani babo kube yibo asebethengisa lokho kudla kumbe kuya kungamabele kumbe kungumunzi siyakubona kwenzeka kakhulu kwelakithi etsholojo ngiyabonga
ngingachitha isikhathi kustudio 7 ngithi mphawule ngochabango enye umuzwe eklabalala lapha kustudio 7 ethi yena kule
sigebenge sara uchamisa abafuna ukususa ngabe ishwa ungathi umuntu njengo astrosiziva ungambiza ngesigebenga umuntu ehlala semuzwa ekhuluma izinto ezinhle ukuthi ufuna ukuthuthukisa izwe lakithi uvanye isigebenga wababenzeni Jabangu hayi lo baba lo uyazidlala ingqondo zabantu mina ngicabanga ukuthi lati kona bokusitude 7 uchaba ungale imbuzi deep dali khaphezulu ngoba lo muntu mele sichazele ukuthi uchamisa njengoba ethi umholo wakhe umuntu lesikhathi singalali bale baba behlangane baba behlala etafula linye na kumbe lokho kwamcila kudala khonapho kumbe kwenzakalani eke sichazele kahle kahle ukuze sibone phela ukuthi lento le ivelap yapi ngoba kwamanyethu umuntu esiyibona nje simbona nje ngumuntu obhikiza nje odlala ngengqondo zabantu ofostile into evele ngabdikiwe uchamisa uthi kakasuse lekhanda lakhe angasebenzisi ikhanda lakhe so uchaba ungazabi ukusicacela kahle kahle sicela ukuthi likele zabe ukubuza kuhle kuhle ngabo studio 7 ibuza into ezicacayo kasicacele baba lo ngoba kwamanje hayi into yakho ikhuluma kayizwakali lo
Alawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ngemva kwamaviki ambalwa kuxwayiswa abenhlanganiso yamahouthi ukuthi bame uhlasela imikhumbi elwandle lweRed Sea elemelika leBritane encediswa ngeleAustralia, Bahrain leNetherlands ahlasele isigaba sakweleYemen esiphansi kwenhlanganiso yamahouthi. Inhlamvu ezisetshenziweyo ngezilobuciko bokuhlasela lapho ezijonge khona ukwenzela ukuthi kungathinteki abantu makhaza. Zachaya njalo izikhali zama-missile ezivimba isibhakabhaka lendizamchina ezingelabachayeli ama-drone. Embikweni awethulileyo umongameli Joe Biden uthe ukuhlasela lokhu ikuphindisela ekuhlaseleni kwemikhumbi emanzini eRed Sea okubalisa inhlamvu zokulwisa imikhumbi eze-anti-ship ballistic missiles okungokwakuqala emhlabeni jikelele. Ukuhlasela kwenhlanganiso yamahouthi lokhu sokufaka engozini izisebenzi zakwelemelika ingcwethi zolwandle lesizwana labo befaka engozini ukuthengiselana lokuhamba kwemikhumbi abantu bekhululekile. Umongameli Biden wengezelele esithi ukubhomba kwendawo zamahouthi lokhu yikuzivikela okwandulelwe ikuzama ukusungula inkulumo okwenziwe ngamazwe ambalwa kunye lomanyano we-United Nations Security Council becebisa ukuba abenhlanganiso yeHouthi bachiyane lomkhuba wokuhlasela imikhumbi. Ukuhlasela lokhu okuqophileyo yisibonelo sokuba elemelika labangane balo alisoze libukele ukuhlaselwa kwezisebenzi zethu lokuvumela izikliwi zifaka engozini imikhumbi endaweni eyiyo esetshenziswa imikhumbi yokwenza amabhizimusi umhlaba wonke jikelele, kutsho umongameli Biden. Angisoze ngithikaze ukuvumela ukuhlasela njalo sivikela abantu bethu lokuvulela ukuhamba kwemikhumbi ikhululekile nxa kungadingakala.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika lusifikisa ke emaphethelenwi ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukele isinqumo esithethwe ngumthethwandaba sokulahla isicelo samalunga webandla le-CCC alichumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalele lephalamende. Ibandla le-ZANU-PF lisungule umkhankaso wokhetho lwe-by-election esigabeni se-Chabalala phelandaba lapho ibandla le-CCC elibophane imisila khona. Lesi sigaba yikho okuxotshwe kona umnumzana Gift Ostalos Siziba kwafakwa unkosazana Mo Blessing Tembo liqhuku elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngilifisela impela sonto elithukela. Ngisithi asidibaneni njalo ngevike ezayo ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, kodwa silazo ezinye nsuku zonke ntambama ngo 7:30.